siyabonga jonga lichona njani mthokazi omuhle siyalamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 14 ngontulikazi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje. Lanqabe kutholi elizweni lamhla kuphose kwaqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba inkulungwane zabasekeli bakamnumzana Morgan Tsvangirai zibuthene ukuyambona emahofisini ebandla lakhe.
Anyathaba ukuzwayo ha vele akazi ukuthi ngathi ngiyajabula kakhulu woze ngibona ukuthi i-health yake u-right hawu uyasiphilela u-right ngiyathaba ngiyajabula ngiyathi let's continue that the fight is still on sikhiphe umkhalo.
Amakholo ezizalwane zeZimbabwe ndawonye labenhlanganiso ezithiyeneyo lamhlanje bebetshengisela esigodlweni someli weZimbabwe kwele South Africa ngenhloso yokusekela ukutshengisela obekumele kube khona eZimbabwe. Sizalethulela impumela yemidlalo yenkezo yeKasilaga Premier Soccer League yedlalwe lamuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Amapolisa eRiot ahanqe isigodlo sebandla leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai namuhla avimba imigwaqo eseduzane lalesi sigodlo ukwenqabela abasekeli baleli bandla ekade behlabela begijima bejabulela umkhokheli wabo yena obeselatshwa umkhuhlane wemvukuzane kwele South Africa. Kubika uMavis Gama.
Ngabalandeli bebandla leMDC ngesikhathi umkhokheli walo uTsvangirai efika esigodlo saleli bandla ukuzangena umhlangano wedale leNational Executive lenkokheli. Amapolisa aze ukuzavimba untanga abekade behlabela begcwala indawana yonke kumgwaqo uNelson Mandela emva kokuba uTsvangirai ethule umbiko wakhe ngamafitshane ukubemukela njengomuntu obengekho emsebenzini okwesikhathi eside. Amapolisa la abeze ngobunengi bawo bele mota ezimbili ezamanzi ababayo, amalori amabili kanye lezinye ezimbili ezincinyane. Kabazange banake la mapolisa abalandeli laba okubalisa unkosazana Memory Ncube wasemzini weHighfields ekuhlangothi lwezokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane. UmaNcube ubethabe emanzi te ngokuphenduka komkhokheli webandla lakhe.
Anyathaba ukuzwayo ha vele akazi ukuthi ngathi ngiyajabula kakhulu woze ngibona ukuthi i-health yake u-right hawu uyasiphilela u-right ngiyathaba ngiyajabula ngiyathi let's continue the fight is still on sikhiphe umgabe sibele sikhiphe umgabe and then lapha sizamkhipha le nkhani engafuni lo makafuna sizamkhipha le nkhani.
Ufungayi Masayiti wasemzini weKambuzuma ungomunye wabontanga ebandleni leMDCT laye ngomunye obekhona.
Ubaba wethu sependukile siyathaba ngokuphenduka wakhe and siyabona ukuthi uphilile uright stereki amazano babeqamba amanga ukuthi ubaba wethu uyagula hayi ubaba wethu kaguli uright sibili uqinile. Ngiyokuhamba kwesikhathi siyakwazi ukuthi nguye umkhokheli welizwe lethu leli so kuzahamba kuhle so siyachazeka sibili ngokuphenduka kwakhe yena ephilile stereki.
UMasayiti ukhuthaza umkhokheli wakhe ukuba angabuyeli muva kumpi yokuletha inguquko elizweni leZimbabwe.
Ngithi kubaba wethu upresident Dr. Morgan Richard Tsvangirai ilizwe lilimelele yini umkhokheli abantu bonke sebediniwe sebemelele lina ukuthi libuye lihambe labo phambili libe phambili lina uDr. wethu ngoba yimi ozayenza ukuthi i-nation yethu ibe i-economy ibe stable.
UZulu uke wamiswa ukuquma kule ndawo okwamahola edlula kancinyane amathathu kodwa akula otshayiweyo loba ukubotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Igqwetha elimela uPastor Ivan Mawarire omkhankaso we-hashtag this flag lilandule imbiko ethunyelwa nangabanye ethi usebotshiwe njalo kulandela ukukhululwa kwakhe izolo ngemva kokubotshwa ngolwesibili esetheswa icala lokuzama ukugenqula urhulumente weZANU-PF. Umnumzana Harrison Koma utshele iStudio 7 ukuthi uMawarire usendlini lemuli yakhe bayaziphumulela. Inkulungwane zabantu zibuthene phandle komthethwandaba izolo lapho icala likaMawarire elicine lilahlelwa katshana khona. Kunjalo nje amakhosikazi ebandla le-MDCT afuna ukusungula umkhankaso wokutshengisela etshaya imbiza atshelwe ukuthi aye emthethwandaba kobulawayo kusasa ukuze aziswe ukuthi azavunyelwa na ukutshengisela lokhu okumele uqale ngomgqibelo. Umsekeli kamkhokeli webandla uNkosazana Thokozani Kupe utshele iStudio 7 ukuthi bakhangelelwe ukuvunyelwa ngoba ukutshengisela lokhu kungeladlakela njalo kulilungelo labo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 meter wave, laku shortwave 4930, 6065, laku 15460 kHz. Nilakho njalo ukusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message WhatsApp kunombolo ezithi 1-202-465-0318.
Lanqabe kuthuli elizweni kulandela inkuthazo yokutshengisela ngokungayi emsebenzini okwenziwe nguPastor Ivan Mawarire, amakhulu ezizalwane zeZimbabwe ndawonye lenhlanganiso ezitshiyeneyo kwele South Africa lamhlanje bebetshengisela esikodlweni someli weZimbabwe kulelo lizwe besola umbuso weZANU-PF. Njalo besekela ukutshengisela lokukhalala umsebenzi okukhuthazwe nguMawarire. Kubika uBenedictine Nhlapho.
Bekuvaleke ngqi esitaladeni uVanderbilt ngesikhathi ixuku labe betshengisela laba abedlula amakhulu amahlanu besuka eBurgers Park ePretoria elubhekise esigodleni someli weZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Ngqabuto Mabhena ukubeke kwacaca abebekuhlosile ngalokhu kutshengisela kwabo.
Ukuze zonke lezi zinto zilungiswe, abantu bangene kuhle lezi zinto zabo abazifunayo, amafirm avule ukuthi ungabi lama roadblocks, ngoba ama roadblocks yiwaye okufundraiser iZimbabwean government ukuthi abasebenzi bathole izimali zabo, yikuthi kube lohulumeni omutsha.
Unkosazana Fiona Chuma laye obeyingxenye yalokhu kutshengisela, yena uthi bafuna uhulumende abeke phansi intambo zombuso haji ukuvika ngamapholisa.
Sikhathele sokukuningi kunini 33 years hayi. Singakhuluma ngamaphoyisa asekhaya, ukuhlushwa kokuhlukunyezwa kwabantu, ukubulala kwabantu, yonke into evele yenzakalayo eborder asakhona ukuthi sambele izinto zethu samse ekhaya. We want change.
Sekufikwa esigodleni someli weZimbabwe kube lengxabangxoza, abanye befuna ukungena ngenkani, abanye ke bacine sebetshisa iflag yeZimbabwe besithi lokhu yikutshengisela ukuphikisana kwabo le ndlela uhulumende aqhuba ngayo izinto eZimbabwe. Kodwa lesi senzo sokutshiswa kweflag sisulwe ngabaningi besithi kasilunganga. UMnumzana Hebson Ncube osuke eZimbabwe elanda lokhu kutshengisela uthi inhlupho asebebhekane lazo ekhaya sezisesabisa.
esikhala ngakho ukuthi abantu bayabotshiwe ezimbabwe yonke jikelele babhadalisa izimali ezingabangenelisa ukuthi bazibhadale ilizwe lifile i-15 billion iyacatsha abantu bayabotshwa njalo nje nsuku zonke behlukunyezwa so esikutsho ukuthi umgabe kabeke phansi umbuso achiya zihambelayo kibo kozwini
le yinto egcizelelwa ngosakhulayo Ethel Ndlovu othi wehluleka kwahulumende sekwenze ikusasa lentsha yachabalala
akasibhekeli njengabantwana bakhe asikwazi ukuthola education like now mangaba ne-education elizweni lami that degree is useless even though i-education ayisekho lapha ekhaya kithi ngoba akakwazi nokubhadala labantu abasifundisayo and angeke baze basifundise bangabhadala
ngenxa yokuxokozela obekungathi ufuna ukuba lodlakela iziphathamandla zesikolo sezimbabwe zigcine semukela ugwalo lwezikhalazo ngesikhala sesango ebelikhiwe ixuku labebetshengisela bona base baxotshwa ngamapholisa belokhu befuna ukungena esigodlweni someli wezimbabwe imeli studio 7 ePretoria kwele South Africa ngingubenedict nhlapho
Uhulumende namhla uxotshe elizweni intatheli zindaba ezimbili ezisebenzela umsakazo wakwelepilitane oweSky News. Intatheli zindaba lezi nguGaren McLarkey loAlex Crawford. Iziphathamandla zogatsha lwe-immigration zihluthune ababili laba eHarare izolo ebusuku zaya labo egcikeni lendizamtshina basebexotshwa elizweni ekuseni namuhla. Babikwa bekatiswe indiza mchina eya kwele South Africa. Uhulumende uthi ababili laba bebesebenza bengela mvumo. Ngakolunye uhlangothi amapolisa eHarare abophe intatheli zindaba ethatha imfanekiso esebenzela inhlanganiso yeReuters. Umnumzana Philemon Bulawayo ngesikhathi ethatha imfanekiso yabasekeli beMDCT. Ega tebeze ukuzobona umnumzana Morgan Tsvangirai eHarvest House yena ophenduke elizweni ngeviki edluleyo evela kwelatshwa kwele South Africa. Ukhululwe uBulawayo engediswa ngacala. Sixoxele umqondisi wenhlanganiso yeMisa Zimbabwe umnumzana Nhlanhla Ngwenya yena osole kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba lezi.
Udaba lolu liyasikhombisa ukuthi uhulumende wethu kakathakazeleli kumbe kakayemukeli ukuthi iZimbabwe luhlangothi lwe-global community sidlisana lesizwe sonke semhlaba jikelele. Bona baqinisa ekuthini bengafuni ukuthi indaba zeZimbabwe ezenzakala eZimbabwe ukutshaya kwabantu, ukubhikitha kwabantu kungathengiswa kungaphumi kwamanye amazwe kube yinto eyenziwa emsitha. Lokhu akukutsha. Uma singakubika angathi kutsha siyabe sesiphambanisa yinto vele uhulumende ayijayeleyo ukuthi nxa ungathi esithi ngesilungu under pressure nxa ungathi into ziyatshisa uvame ukuthi abe sekhululeka la ulaka lwakhe kuma-journalist intatheli izindaba lokhu kwenzela ukuthi intatheli izindaba zingakhulumi iqiniso zingakhulumi izehlakalo ezenzakala kuleli lizwe lokho siyakusola kakhulu yikho kukhombisa ukuthi iloba nje silungu i-constitution entsha abantu okumele bebonte i-constitution leyo iyalandelwa ukuthi abantu bebe lamalungelo abo abakazimiseli ukuthi lokho kwenzakale sakutsho lokho eminyakeni edluleyo ethize abantu bathi hayi lina lani liduba ngokusola kakhulu sesithuthukile lathi kodwa-ke sokuziveza kodwa sokuziveza obala lokho esasikhuluma ngawo
sibone njalo amapholisa ebopa intatheli zindaba yeReuters uPhilemon Bulawayo namuhla lalokhu uthi yinto nje enzakala nsuku zonke nje eZimbabwe kwintatheli zindaba
lokho kwenzakale namuhla isigcizelelo nje salokhu esithona sikubona uzakhumbula ukuthi kuvikileli elibedlulileyo lapho kuqale khona i-stairway ngolwesithathu kulama-journalist amahlanu abotshwa lawo ahanjiswa e-police station kwathiwa becime amapikitha abasebewathethe emafonini abo uhulumende kumbe kithi esebenzelana lamapholisa akafuni ukuthi uZulu azi isehlakalo or izehlakalo ezenzakala lapha eZimbabwe ikakhulu lezi izehlakalo eziveza uhulumende zimveze ububi bakhe zimveze umoya omubi walawo ungakhangela amapikitha amapholisa la agcina ephumile etshengisa ukuthi amapholisa betshaya abantu esenza konke lokhu yindlela yokwenqabela ukuthi amanye amapikitha anjalo angaphumi uZulu awabone
Umnumzana Nhlanhla Ngwenya ngomqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo entatheli izindaba iMisa Zimbabwe. Uhlelo lwe Women's Round Table Live Talk lamuhla sihlaziya umumo wezombusazwe ikakhulu sikhangela ukutshengisela kwabantu osokubhahile kulezi nsuku besola umbuso weZANU-PF. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Umanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations uthi inkulungwane zabantu kwele Nigeria zilakho ukufa ngendlala kulandela ukulwisana okwenziwa enyakatho yalelo lizwe. Omunye umahluli wedale le-Supreme Court khonapha kwele Melika obephoselana aqatha lozamela ibandla lama-Republicans umnumzana Donald Trump useqolisile esithi amazwi akhe ebengaqondanga. Kambe ukutshengisela ngokungayi emsebenzini kukaZulu elandela inkuthazo yabe mikhankaso ethile esikhona kulezi nsuku egoqela owe hashtag this flag okhokelwa ngumfundisi Ivan Mawarire labotajamu kasesijikile kungaba lihlandla lakuqala elomvukela omkhulu elizweni na. Izolo umthethwandaba kamantshi ukhulule uMawarire usithi ukubotshwa kwakhe kwephule ilungelo lakhe phansi kwesisekelo sombuso welizwe. Kambe lokhu kungabe kusitsho na ukuthi imithethwandaba isisenelisa ukuzisebenzela ingatshelwa okokwenza nguhulumende? Ukuhlaziya konke lokhu Praxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Lizwe Jamela oligqwetha elilwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights kanye lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mandla Mkwananzi oseIndiana khonapha eMelika. UJamela usungulele ingxoxo.
Ungasikhangela impumela yayizolo iyasithokozisa kakhulu. Ukuthi kwakhanya ukuthi hhayi umantshi wayesebenzisa ingqondo yakhe ekhangela isisekelo sombuso esinamandla ukudlula umthetho wonke eZimbabwe.
Kuyasinika ithemba lokuthi ezinye indaba ezizaba phambi komthethwandaba zizahlelwa ngale indlela.
Ithemba singathi likhona, kodwa okuqakathekileyo yikuthi nxa ama-court kundla zekuthetha amacala zingathi zifake izinqumo ezinje. Okuqakathekileyo yikulandela izinqumo lezi ezifakiweyo. Ngoba ngiwakhangela ngaphambilini siyakhathazwa ngendlela ezinye ingatsha zikahulumente zisebenza njani. Siyathi kufakwa izinqumo ngamakhothi ethu kuhle kuhle kubili siphakathi kokuthi siyakholisa siyathokoza ubone ukuthi hhayi akula muntu okukhangelayo lokho vele kathi bekuthi noye nje bekhangele eceleni.
Mkhwananzi, ubona ngani sokulethemba nalo ukuthi imithethwandaba yethu isisebenza izimele?
Angeza ke ngitho njalo, kodwa ngiyavumelana lo Jamela kancane ukuthi kungabe sokukhanya sokulethemba. Kodwa ngasikhathi sinye kuseselomango ngoba uhulumende lo uthethe zonke ingatsha wazifaka ngaphansi kwakhe zisisekela uhlangothi. Kodwa lokhu kutshengisa ukuthi abantu bonke sebethe sokwanele, ingabe ngabasebenzele ijudiciary kumbe amapholisa, ngoba kukhona ukukhala zonke indawo lalabo abasebenzela izingadi zikahulumende ezize ezincindezela abantu, kodwa kunzima ukuthi baphumele egcekeni. So le kube lithuba lokuthi abantu bonke batshengise ngendlela zabo ezincane lezinkulu ukuthi sokwanele. Kodwa kangikhole ukuthi khona ngokwakho kuhulumende kuzatshintsha.
Ungathi kuyini sibisibili osokwenze baguqula abomthetho ingqondo zabo?
Abomthetho sebebonile ukuthi abantu basebethukuthele. Isizwe sonke sithukuthele. Ngoba isikhathi sonke leso bebelokhe bedlala nje santando. Kodwa sebebonile ukuthi ngeke baphinde benze njalo.
Jamela likobulawayo kulabanye ababotshiweyo ekutshengiseleni okube khona ngeviki edluleyo abalokhe bevalelwe. Kodwa ke sibone amagqwetha amaningi esiyamela umfundisi. Abanye ngabathi njalo engxenye kolunye uhlangothi amalungelo alabo abakobulawayo akamelwanga kakuhle.
Lokho ayisikho phakathi. Ngifuna ukuthi kuzisise ukuthi amagqwetha athigimesika kumfundisi izolo, abanye bakhona kaso ivilo lehlangothi yeseZimbabwe Human Rights, ayengama-volunteers nje njengoba ethile umfowethu ukuthi uZulu wonke nje ikuzama ukuthi ngendlela ezincane alazi ikwanise ukuthi hhayi okwanele. So ngasikhangele laba ababotshwe kobulawayo lendawo ezithiyethiyeneyo, uqalisa indaba le abantu beboshwa. Sibe nje sihamba nje amagqwetha amelele ongatsha lweZimbabwe Human Rights zama ukuthi siphathise. Abaningi bakhona sebanikwa amabheyili, abanye bazama ukuthi bebhadale, abanye nginathemba vele ukuthi bebhadalile nami. But ukuthi abanye abase-Bybridge abanganikwanga amabheyili, futhi siyazama kahle ukuthi senze ama-appeals sihambile. Zilibhela udaba lakhona enkundleni yaphambili i-High Court, kobulawayo ukuthi bezama ukuthi bebone ukuthi hhayi siyenze njani. But ubuningi bamagqwetha eHarare bekhangelane lo mfundisi, kakusho ukuthi amalungelo abanye kayenziwanga kuhle ngoba njengoba ethile umfowethu abantu kade bezama ngendlela ezithiyethiyeneyo labo ukuthi befake ilizwi labo ukuthi hhayi sokwanele. Even ungakhangela phandle kwekhothi abantu ababuyileyo nje for solidarity kuyatshengisa ukuthi umuntu wonke nje ubefuna laye ukuthi laye ekhothe lakhe ilizwi, kumbe ngokugida, kumbe ngokukhuleyo, kumbe ngokuba khona ekhothi. Nxa uligqwetha la uthi hhayi ngizangena ekhothi, just ukuthi la ukhulume ngenye indlela ukuthi hhayi sokwanele, hhayi lokhu asisakufuni.
Nxa ukhangele amkhwana kungaba lihlandla lakuqala na lo mvukela waseZimbabwe njengabo-Tunisia labo-Egypt?
Kunzima ukutho kwakathesa, kodwa kusobala ukuthi abantu abasabuyele emuva. Ngoba layo umfundisi uMawari uthile ukuthi ngokuhlonipha Mr. President, abantu bathi hayi sokwanele. So kutshengisa sobala ukuthi okwakokuqala eZimbabwe abantu bonke sebekhuluma ngalezi lini. Iya ngenye indlela ngokwakokuqala, kodwa ke kukhanya abantu asabuyele emuva, abantu sebezimisele.
Owakho umbono Jamela?
Nxa siyakha siyakhe isiyakhe kumbe indlu vele kuqalisela kufoundation, siye kwindlu le efake uphahla. So ngezinye indlela singathi khonokho nje omunye ngawukhangele ethi into encane, kodwa akulakho ukuthi kuyakhe kube yisigaba. Nxa sesiwukhangele kwelinye ilanga sithi akwaqhathisela khonaphana abantu besithi hayi sokwanele kasisafuni.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha elilwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. Ubexoxa endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelo amshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Uhlelo lwezemaphandleni namuhla ngixoxa lomnumzana Magqwetha Makhuluzana Ngwenya ongu-village health worker eKhandamhlophe. Ngiyakwamukela kuhlelo Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga lami baba.
Uyakhala lapha ngodaba lweholo, akuchasise.
Hayi, singama-village health worker nje sibaningi sisebulilima bathi esaye sikutshelwe ama-$14 esiwanike every month, kodwa abasebenzi bazasifika wona asisakuboni kusenzakala. Kodwa ke thina ngokwethu njengama-village health workers umsebenzi wethu siyawuthanda kakhulu ngoba sikhona ukunceda nasikhangela abantwana, sikhona ukunatha kwamanzi ahlanzekileyo ukuthi kuyathiswa ama-toilets. That's why sayekele ukuya eGoli, sayekele ukuya eBotswana, sikhangelela ukunceda abazali bethu. Basekuthiwa thina singama-voluntary workers yikho besifika uhololo lolo le-$14 ngenyanga.
Ibiphuma ezandleni zikabani kahle kahle limali? Beliyamukela ezandleni zenu ivela kubani?
Kahle kahle sina sitshelwe kuthiwa ivela ku-Global Fund. Imali lena ibuya thina si-under Global Fund. So asisakwazi ukuthi kahle kumbe akusela mali kumbe njani, but sina umsebenzi wethu hayi siyawuthanda kakhulu ukuthi vele uyathela amabhapha lwegidinga izayo yonke ukuthi kuyahlatshwa abantwana sezibikhankaso ezempilakahle i-health education silazi seselokhu esifusile ezigabeni ngathila moya kungothileleyo ngakho kade sibuza nje ukuthi manje imali leyo singayithola njani singabuza bani
emakliniki lapho elireporta khona nxa likhuluma labo bathini
bathi bona labo bakhambisa phezulu lesamthi layithi khambisa phezulu koi phezulu yakhona kathi sakwazi kungathi njengoba ikathesi 2013 until now anti yazi khona kuyanoyabo ukuthembisile umntwana ungamthembisi isiwisi mhlawumbe uzabe lokhu ekhangela ukuthi uba kuthe uzanika isiwisi sami so lathi lokhu esikhangela ukuthi hayi sibongo abaye besitele sona sizasibonga ngazo fo isibongo leso asisasiboni sukamisa
umsebenzi wenu kahle kahle lapha ngwenya liyabe lisenzani
umsebenzi wethu ukukhuthaza abantu ukuthi baye ezibhedlela awu mama bebelethele ezibhedlela wonke umuntu azibone isimo segazi lakhe sisemakhalo kubona nje kukhuthaza abazali ukuthi kumele sibe lama-trailers ukuthi sibone nje lokufundisa abantu lokuhlukuluza kwayo abantwana ukuthi abantwana nga kulabo kwamela ngobahlukuluza uthiya umntwana ngendibo or something like that kube lokuhlala kuhle emakhaya ngezempilakahle
khona ngapho ekhanda mhlophe lapho sisebenzela khona libangakhi
lapha kathesi ngiyedwa kuvillage yelsuwekokoni kuwadiseni e-andazileki nyati ukansela kombimba umbimba ngouyedwinwane
hhayi kuyezwakala babangwenya ungapho selokugcina nxa belalele abakahulumende laba be-global fund
ngathi thina sithi kakhulu kakhulu ezempilakahle kazephambi labo besicabanga ukuthi kambe khona oku abasithembisa khona sila abantwana abangayo esikolo la uthenga isepa uwathi ithengele umntwana wenze njani ukuthi kuya lawe vela labo vela khona vela fundisa ngezempilakahle ukwanisa ukugeza la ube ngumuntu phakathi kwabantu amabhasikili basinika sirisi lawo amabhafalo ngabona nga uhamba uyakuwabone konke la ma-uniform siyagqoka kuhlesi yathi sikhala ngesibongo nje kuphela kodwa umsebenzi siqhubeka ngawo siyayenza siyaphala
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo babangwenya siyabonga
sibongile baba ilanga
belilalele uhlelo lwezemabhandleni ngixoxa lomnumzana Magqwetha Makhuluzana Ngwenya ongu-village health worker ekhanda mhlophe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo le studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington. Kwezemidlalo lamhlanje sikhangele impumela yemidlalo yenguqu esigaba se-Premier Soccer League edlalwe elizweni lamhlanje emini. Iqembu le-Highlanders libe ngutyikilo obhanqa 0-0 leqembu le-Mutare City emdlalweni oqhutyelwe enkundleni yeSakuva Stadium. Kube ngesifanayo njalo emdlalweni weqembu le-Dynamos lele-How Mine 0-0 enkundleni ye-Baba Fields. Lokhu sokuthiya iqembu le-Capes United lokhu likhokhela kungalane yemiklomelo lilandelwa ngezikamagebhula i-Highlanders. Sesifike emaphethelweni zihlobo zami esithandekayo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili. Lanqabe kutholi lamhlanje elizweni kuphose kwaqhamuka udlakela eHarare ngemva kokuba amapholisa ezame ukuvimba abasekeli bebandla le-MDCT ekade beze eHarvest House ukuzohlangabeza umkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai. Amakhulu ezizalwane zeZimbabwe ayatshengisela kwele-South Africa esola umbuso we-ZANU-PF. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungamili Nkomo lebelobusuku obuhle.